VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 27 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ngizokuzoba nenkonzo every evening until azaya ku burial place yakhe nge Saturday, but nge Friday kuzoba le memorial e White City. Siza announce ama ukuthi isikhathi bani ku 100 years.
Umzimba kamoyi uDr. Dumiso Dabengwa ufikile lamhlanje kobulawayo lapho wamukelwe enkundleni indizamtshina ngamakhulu lamakhulu abantu abagoqela abalandeli bezapho.
Kunengi ke konke kumele kwenze kulungisa umuzi. Xa sesifundise umuzi kumele ke sesikutshenise sikhangele ukuthi ilizwe ke sizalilungisa njani. Njengokubona izinto zimandondoli.
Umhlangano omkhulu webandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ugqitshiwe ngokukhetha abasekeli bakamnumzana Chamisa abathathu ababalisa umnumzana Weshme Ncube, umnumzana Tenda Ipiti lonkosikazi Linet Kereni Kore. Elemelika namhlanje linanza usuku oluqakathekisa amaqhawe atshona ivikela leli lizwe le-Memorial Day. Kodwa umongameli Donald Trump ubengekho elizweni esekwethekeleleni kwele Japan. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umzimba kamoyi uDr. Dumiso Dabengwa ufikile namhlanje kobulawayo lapho wamukelwe enkundleni yendizamtshina ngamakhulu lamakhulu abantu abagoqela abalandeli bezapho. Lanxa umnumzana Dabengwa iphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, iningi lenkokheli kahulumende alibuyanga kuzokwamukela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bebandla lezaphu bebehlabela lapho besalinde isidumbu, kodwa lapho indizamtshina isehla kuthule kwathi cwaka. Kwazwakala izililo. Umphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ube nguye yedwa isiphathamandla sikahulumende ebesiphakathi kwababuye ukuzokwamukela isidumbu sikadabengwa. Kude umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obekhona izolo kabuyanga lamhlanje. Abemuli bakubeke obala izolo ukuthi lobanje besamukela inhlonipho yeqhawe lesizwe ePhiwe uDabengwa, lokho akusoze kubenze baguqule asebekuhlelile ngomngcwabo wakhe. Isidumbu sithwalelwe eNyarazo eDonington lapho sizagcinwa khona aze ayebekwa. Uzulu wakobulawayo ulayinile eceleni kwemigwaqo, kwathi labo abakade besedolobheni baphuma emahofisini ngesikhathi imoto ebithwele isidumbu idlula. Umnumzana Strike Mkandla, unobhala jikelelwe bandla lezaphu, uda kubakhathazi ngitshola kancane ungabuyi kwenkokheli kahulumende ukuzokwamukela isidumbu.
Abakhokheli bakahulumende benze besikufuna thina ukuthi nxa bengancedisa bangene lapha bangancedisa khona, but umsebenzi lo kasukahulumende uDabengwa kwakho kuhulumende phosabele eminyaka engu-12 engekho kuhulumende, njalo ungaphathekanga umuntu obezisebenzela ephila kanzima. Kasifuni ukuthi bese kugcwala ubucococo bukahulumende angade kuthiwa ngumuntu obevele bemhlonipha isikhathi esiningi. So ku-right khonokho kuqondile sibili, yikho besivele sikufuna.
Amalunga webandla lezanu PF aze kulumbuthano abalisa amakhosikazi uAngeline Masuku loUnisand Moyo kanye lomnumzana Absalom Skhosana yena odeba lahlekelwe.
Ebeyindoda emadodeni ikakhulu nxa ngikhuluma ngesikhathi lapho engasebenza khona layo siyizanu PF sisonke. Wayengikhomanda wethu sisempini silwela ilizwe sezekhaya waba ngu-MP wethu, wasikhokhela waba ngu-minister, saba sonke ku-politibiro, sikhuluma izinto ezakha isizwe seZimbabwe. So mina namhlanje ngizwa ngilahlekelwe madolonzima, angilamandla, nqa inkokheli enjengoDubenga isisukile phakathi kwethu.
Unkosikazi Mildred Mkandla, olilunga lezaphu, uthi sebesele lo mlando omkhulu wokufeza izifiso zikaMuyi.
Thina esiseleyo, sisele silenkalakatha yendaba, okufanele sisale siyisunduza. Ngilethemba ukuhamba kukababa, kuyasitshengisa sonke ukuthi kufanele siqine, sibambane, sipheze lokho ayekusebenzela. Ngoba nxa singakwenzanga lokho, siyabe simbuyisele kakhulu emuva ubaba. Thina siyakhala, kodwa njalo siyabonga, wa-celebrating impilo kababa.
Umne wabo kaMuyi, umnumzana Sipho Dabengwa, wazise ukuza kwenzakala kusukela lamhlanje.
Sokuzoba nenkonzo every evening until azaya ku-burial place yakhe nge-Saturday. But nge-Friday kuzoba le-memorial e-White City. Siza-announcer ukuthi isikhathi bani.
UDabengwa uzabekwa kibo lapho adabuka khona emanxeleni entaba zinduna ngomgqibelo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikobulawayo ngu-Albert Ncube.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ligqibe umhlangano walo we-Congress obuqhutshelwa eGweru namuhla. Laphuma le nkokheli entsha egoqela abasekeli bakamnumzana Chamisa abathathu ababalisa umnumzana Weshman Ncube, umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Lynette Karenyi Kore. Abanqotshiweyo ezikhundleni lezi bagoqela umnumzana Morgan Komichi, umnumzana Elias Mutsuri, uLilian Timvius lonkosikazi Tracy Mutiniri. Onqobe kukhetho lokudinga umgcini sihlalo webandla unkosazana Thabita Khumalo, yena obencintisana lomnumzana Joel Gabuza lomnumzana Bekithemba Mpofu. Umsekeli kamakhumalo ngumnumzana Job Sikhala. Unobhala jikelele ngumnumzana Charlton Hwende, yena onqobe obekulesi sikhundla umnumzana Douglas Monzora lomnumzana Daniel Molokele. Umnumzana David Coulthard nguye osengumphathisikhwama we-MDC. Ibandla leli liphumele izinqumo ezijiyeneyo ezigoqela esokuthi kumele kuqhutshwe inkulumo zokudinga isisombululo kunkinga ezithwalise izizalwane zeZimbabwe gadalala, lesokuthi kumele uhulumende aguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasebekeli bakamnumzana Chamisa, umnumzana Weshman Ncube.
Okokuqala besi kampena ngakho sithembisa abanikazi benhlanganiso ukuthi kumele siqale sizungise umuzi wethu, silungise izinto ezisuka zicaphule ziphambanise amalunga ephathi, into ezokuthi isikhathi esiningi i-administration yephathi yabe ingaqedakali ukuthi kwenzakalani, njengezinto zonezokuthi sicine sisenza i-Congress ebusuku ngama-12 ngama-1 ngama-2 siza kulungiswa ukuthi nxa sesifika ku-Congress ezayo konke khokho abangasenzakali, siyakwazi ukuthi amalungu ephathi abe lokukhonona ngendlela esenza ngayo ama-primary elections nxa sikhetha ama-candidates. Sithembisile ukuthi hhayi, siza kulungisa ukwenzela ukuthi ama-candidate aphume ebantwini, kungabi lokucokozela ngoba singavuma kuphela ukuthi amalunga ephathi ku-constituency kokumele bazikhethele umuntu abamfunayo. Akukho kungasitu kunengi ke konke kumele kwenziwe kulungisa umuzi wethu. Nxa sesilungise umuzi wethu kumele ke sesiusitshenile sikhangele ukuthi ilizwe ke sizalilungisa njani, njengoba ubona izinto zimbi mandlondlo, yonke into imbi. Ofuweli bayakhwela, intengo yezinto ziyakhwela, imisebenzi kayikho, kakuthengeki, abantu baluhlaza badanile ngenhlupho ezikhona.
Yiziphi izinqumo ezibalulekileyo ezimqoka Ncube eliphumelazo?
Zinenganyana ezokuqala ezokuthi sizalungisa njani iphathi yethu. Nxa sesiqinise iphathi yethu sizakhangela njani ama national issues njengokuthi silohulumende ongela legitimacy, uhulumende ongathenjwa ngabantu, uhulumende ongafunwa ngabantu, uhulumende wabantu abangakholwayo ukuthi yibo abamkhethayo.
Lo mnumzana Weshme Ncube, omunye wabasekeli bakamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lonto ungameli Nkomo we-Studio 7. Kusenjalo amapholisa eHarare namhla abophe amalunga inhlanganiso ezulela amalungelo oluntu amabili abalisa unkosikazi Rita Nyampinga lo Sithabile Dewa egcekeni lendizamtshina ele-Robert Gabriel Mugabe International Airport ngesikhathi bevela phandle kwelizwe. Ababili laba ngabanye babantu abahlanu ababotshwe ngeviki edluleyo labo bevele phandle kwelizwe besetheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso weZANU-PF. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights amela uNyampinga loDewa athi ababili laba belokhu bevalelwe njalo alisiwe ukubabona, akukaziwa ukuthi betheswa cala bani.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ulenhlelo eziningi zokuncedisa abangabayanga kunhlupho ezikhona elizweni ezinjengokubhadalela ingxenye yendleko zemali yesikolo lokubanikeza ukudla ikakhulu emaphandleni. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wenelise ukwenza njalo ngemali ayitholileyo kumithelo yokubili ekhulwini 2% wokuthenga lokuthengiselana ngemali kumakhala ekhukhwini loba ekusebenzisa ikhadi lebhanga. Esethula ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngezemali lendleko zikahulumende eyebudget and finance namhlanje uthe ngemva kokuthatha isinqumo sokwehlisa indleko zikahulumende benelise ukuthola inzuzo ethe xaxa eyiyo esetshenziswa ukuncedisa abaswelayo.
Kule ndlela esizifakileyo ezokuvikela laba abadubekayo ama-households abantwana abangela abazali who are heading those households, asebe kulile, aba disabled, siwa niku kudla, emakaya na sema dolobeni, njalo siwa niki zimali lukutuwa ma cash transfers, njalo izimali sizifake kubim, usapote laba wantona aba vile zibulizi nga kwanisio, in terms of education, ulagu healthcare, lukudla, unke loku ndaone, kia ngetiza, kia patisa, siwa niku kandala laba abengenelisio.
Kubeke ethi uhulumende usebenzise izigidi ezilithumi lasithupha zamadola 16 million ekuncediseni abaswelayo lonyaka kuphela. Uhlelo lokubhadalela intandalo imali zesikolo lwe-BIM luthole izigidi ezithoba mnombili zamadola 8 million kunyanga ezintathu zakuqala zomnyaka, kuthi leyo ephiwe abaphila ngobugoga ibizinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amahlanu 250,000. Ugatsha lwezempilakahle lwathola amadola edlula kancane isigidi 1.3 million. Uncube uphinde wathi uzaqhubeka njalo engezelela izisebenzi zikahulumende eholo. Utsholokhu ethimbisa ukuthi ukuqonga kwentengo kuzaphela esikhathini esifitshane esilandelayo ngemva kokuba umkambo wemali emabhanga owe-Interbank Market usiqinile, oyiwo olakho ukuthi imali yaphandle edingwa ngamakampani ukuze alungise impahla itholakale kalula.
Ukuqonga kwentengo kwenziwa yi-parallel market, yi-black market. Yikho kuyisiqoqela, yikho kwenza ukuthi intengo zikhwele. Into esihlala siyitsho nje ebantwini ukuthi hatshi bakithi asikho ukuthi khona i-US dollar bond note ingakhwela, sekumele ukuthi intengo zikhwele, akutsho lokho. Esikwenzayo njengohulumende sifuna ukuze ukuthi abantu bayithande njalo babe le-confidence ku-interbank market le esiyifakileyo.
Kodwa inhlelo zokunikeza abantu ukudla le mali kukhanya azikaziwa ngabantu abaningi ngoba ukubhalisa kwamabizo ukuze batholiswe lolo sizo kwenziwa ngendlela eziphansi. Abanye bathi loba kusaziwa ukuthi uhulumende ubencedisa intandane kuhlelo lwebhimu uzamele angene emaphandleni lasemadolobheni esazisa abaswelayo ukuthi babekwazi ukuthi kulohlelo lokubancedisa aluqhubayo. Unkosikazi Nyasha Gamu yena oyisakhamuzi seHarare uthi umangele ngokuthi kulosizo olunjalo oluphiwa nguhulumende kholo.
Unkhulumende lokho akutshoyo wenzelwa banjani vele, kuphiwa banjani? Ngoba zake sikuzwa sasibone thina zasibona abantu bencedwa nguhulumende thina. Bathi bancedwa nxa ngamachurch kumbe abantu nje laba abalozwela khona unkhulumende wethu. Hayi akulanto enjalo, asiyamangala thina.
Abanye bathi loba uhulumende ekhanya ezama ngazo zonke indlela ukuthi aqede udubo lokuqonga kwentengo osolubhidlize iholo labantu abaningi elizweni kuzamele aqede umsebenzi womkambo wemali yensitha oyobangela ukuqonga kwentengo. Umnumzana Themba Moyo uthi iparlamente kumele ilawule umthetho ovumela ukusetshenziswa kwemali ezishiyeneyo elizweni kusale eyodwa.
Iparlamente kumele ifake umthetho wokuthi sibe nemali enye, ibe imali uhulumende apha izisebenzi zakhe. Ngoba ukuthi izitolo zithi zafuna i-US dollar sibuye lapha uhulumende uholisa abantu bakhe ngama-bond notes akusuke kwenze.
Uncube ukhangelele ukwethula umbiko oveza indleko zikahulumende kusuka ekuqaleni komnyaka kunyaka kaNtulikazi, lapho aza kwethula njalo inhlelo ezibhekane lokulondoloza kwentengo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Ku-Life Talk lamuhla siqhubeka sikhangela impilo kaMnumzana Dumiso Dabe engawunikezwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa engasoze engcwatshwe emathuneni awe-National Heroes Acam. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngeke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale leParliamente lawele Australia bavote bekhipha umkhokheli walelo lizwe esikhundleni uChancellor Sebastian Kells besithi kasela themba lobukhokheli bakhe ngemva kokuphuma kwembiko yokuphatheka kwakhe endabeni zenkohlakalo. Uhlelo lokuvotela umkhokheli osakhulayo lo oleminyaka engamathumi amathathu lambili 32 yokuzalwa ukuthi asuke esikhundleni lukhokhelwe ngabebandla eliphikisayo lama-Social Democrats. Elemelika namhlanje belinanza usuku eliqakathekisa khona amaqhawe aleli lizwe leMemorial Day. Umongameli Donald Trump engekho elizweni esekwethekeleleni kwele Japan. Umsekeli kamongameli uMike Pence nguye ocine ekhuluma embuthanweni wokukhumbula amaqhawe wenzelwe emathuneni awe-Arlington National Cemetery duzane leWashington DC. Ikhanseli yakobulawayo ndawonye logatsha lukahulumende olwezempilakahle basungule umkhankaso wokuhamba ezikolo lezibhedlela besipha abantwana abangamankazana umuthi obavikela kugcikwane le-human papillomavirus elibangela imvukuzane yesibeletho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lihlandla lesibili lohlelo oluqale ngomnyaka odluleyo olusungulwe lamhla lugqitshwa ngolwesihlanu. Amantombazana aleminyaka elithumi kusiya kwelithumi lane yibo abaphiwa lumuthi okubavikela kumvukuzane yesibeletho. Udokotela Solayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo, uchasisa ngengozi yomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.
Namhla udaba esilukhulumayo ludaba lolo olabo mama abanatha amaphilisi amagciwana kuthiwa ngama-ARVs. Lento esibakhanya ibabulala kakhulu ukuthiwa i-cervical cancer oyikho khona ngesintu esithi imvukuzane yomlomo wesibeletho. Kukhanya omama abaningi laba bayenzwa i-screening hayi akula nkinga kodwa inkinga ilapha kulaba omama abanatha amaphilisi kusuka kukhanya ingani umkhuhlane lo uyababamba kakhulu masinyani ukuthi uyathola ukuthi inyanga ezintathu siya ku-6 months umuntu usedliwe umkhuhlane angasa-operate.
Uyaqhubeka udokotela Ngwenya ethi imvukuzane yesibeletho ingahlangana legciwane le-HIV ilumatha ngamandla.
Ye, okaningi umkhuhlane wemvukuzane lo womlomo wesibeletho kule virus okuthiwa yi-human papilloma virus HPV. I-virus le ingama-type amaningi kakhulu. Kulezinye i-type ukuthi ingakubamba imvukuzane iyaphuma masinya ube le mvukuzane. Kukhanya ukuthi nxa umuntu enatha amagciwane, imvukuzane le ibisisebenza ke le gciwana lele le-HIV. Lokhu kukubili ke, imvukuzane yakhona ilumatha okwamagama.
Uxwayisa omama ukuthi bengavilaphi ukuya esibhedlela ukuyahlolwa impilakahle yabo ukuze bathole usizo masinyane.
Njengoba kunjalo mina ngizama ukuxwayisa omama ukuthi ngabe kwenzeka ukuthi bahambe bayayikhangelwa lokhu ngezikhathi 6 months bekhangelwa behlolwa ngama-pap smear kubodokotela ukuthi abalakho okusaqalisa ukuthi kube yimvukuzane ngoba imvukuzane iyabe sekuthulethe. Njalo labo mama sebaqeda esithi completed family nesebaqeda ukuba labantwa babo ukuthi ifamily yabo hayi siyenele, labo mama ngiyabaxwayisa ukuthi bangakhuluma labodokotela nxa bengakhiphi isibeletho sisesiphume konke lo mlomo waso. Bona impilo yabo ingaba ngcono kakhulu. Yikho ngakho namhla.
Unkosikazi Sanele Mpofu umzali womntwana oyintombazana ohlatshwe ijekiseni yokuvikela igcikwane le-HPV ngomnyaka odluleyo.
Mina inkazana yami e-grade 7 yavaccinethwa ngomnyaka ophelileyo ngenyanga yona leyi ekaMay evikelwa ku-cervical cancer. Vikelwe uthe lapho esevaccinethiwe last year kazange sike sibone any side effects. So ngithanda ukuqonqosela omama maybe mhlawumbe yabusesaba ukuthi maybe umntanami kuzaba lokhu lalokhu ngemva kokuvaccinethwa. Ngithanda ubaqonqosela ukuthi hayi kababuye owami nginje ngiyafakaza ngithi kazange abe lama side effects. Siyabonga kakhulu kuhulumende ngoba nxa singathi siyakhangela thina ngathi abantu abadala abaningi bethu bahamba ngendaba ze-cervical cancer. So siyabonga kakhulu lo umkhankaso othe wathathwa uhulumende.
Ikhansili yakoBulawayo kanye lohulumende bethule umbiko wokuthi umkhankaso wokuvikela igciwane le-HPV uyaqala lamhlanje ngomvulo usiyaphela ngolwesihlanu. Abakhangelelwe ukutholiswa lumuthi ngamankazana aleminyaka elitshumi kusiya kwelitshumi lane ezikolo lasemtholampilo eseduze labo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi kufanele ikhansili yaleli dolobho ifake izibholane emalokitshini angelazo ukwenzela ukuthi uhlupho lokusilela kwamanzi lube nganeno. Lokhu kwenzakala ikhansili yakoBulawayo isiqoqe umhlangano wesiphangiphangi ngolwesithathu kuyona le iviki ukucubungula lolu daba ngoba isithi ukusilela kwamanzi emadamu sokusesibangeni esibi kakhulu. Izakhamizi zicitshelwa amanzi okwamalanga amabili ngeviki kodwa zithi ikhansili ayilandeli ngemfanelo okuhleliweyo. Isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu ubikwa isithi ukuswelakala kwamafutha ezimota elizweni kwenqabela umanisipala ukuthi athumele amatanka amanzi ama-bowsers emalokitshini abe engelawo. Umgcini sihlalo wezakhamizi zakoBulawayo umnumzana Ambrose Sibindi usichasisela okuningi okufunwa izakhamizi.
Besicela ukuthi kukakhulu kuzakhamizi lathi singekusane le-council kwenzela ukuthi into lezi ingasikhathazi. Nxa singabona i-timetable yana siyilandele sihle sama ukugcina amanzi eneleyo ukuthi lathi senelise ukusebenza. But okwakhathi siqiniswa yikuthi uhlupho luba khona yikuthi kwezinye indawo amanzi kuyafanele kwamanye ama-sub afanele ngayo abuya enxa yesithi abuye njenganamuhla. Kodwa uthole ukuthi ayehluleka ukuya ngesikhathi enxa yekufanele abuye ekuseni agcine ebuya ntambama. Kodwa esakunanzelelayo ukuthi nxa kube njalo i-council la iyagcina ilethile ibhawuza engxa ibhawuza yokujwayela ukuba lohlupho lokuthi babona sokulamalayini amade ngenxa yokuthi abantu babe bengazilungiselanga ukuthi baze bafike kuleso sigaba. Sisho ukuthi ngayo i-council iyafaka amabhola basebenzise ekugezeni bahambe basebenzele ama-toilets.
Uhlupho lolu luphatha njani izakhamizi soluhlangene lokokucitshwa kwamandla amagetsi lokunye?
bese elapha eZimbabwe kumbe lapha kobulawa ihluphe silale ukuthi izakhamizi zifana lengidi ngathi yalunywa ngathi yacha ngoba uzananzela ukuthi akusakhala ngamanzi akusela amagesi akusahambeli futhi ngoba ngazo kumnyama kusahambeli sibona ngathi ihlupho lesilalo kathi esiphoselwe yi-council engxenye la ukhulumeni sofanele zabe ukungenela zama ukuthi izinsizakalizonisa ngendlela ngawo uhulumente vele uyafaka amanye amadamu uhulumente ngiyofanele alungisele ukuthi ayi-raw order ukwenzela ukuthi ikhathi yenzeke ukudrawa so sibona ngathi la madamu asekhona okwalesi sikhathi phose asemalutshwana uhambelana labantu i-population esilawo kobulawayo so-ke besikhuluma ukuthi hhayi njengezakhamizi ukuthi uhulumeni la kabona okokwenza le zambe ezotafodeleka kade yakhulunywa but ikhanya ayipasi but xa engaphasi uhulumende kabe lamanye ama-alternatives sokuthi at least enelise ukuthi afakele abantu amadamu eduze kodwa bese sithi lo council kazama ukuthi lapho ongela ama-balls khona azama ukufaka amabholo ukwenzela ukuthi at least abantu baphathiseke ngesikhathi sokunzima
uhlupho lwamafutha izimota-ke
njengezakhamizi besitshelwa futhi lapha sinanzela i-council isitela isithi yona kwezinye indawo velele mota zenezo ezithwala izimo azisoe zenelise ukuba khona ngenxa yokuthi akula diesel kungaveli khonapho ungakhanyela amalayini akhona amadizel athole ukuthi silamaroli amakhampani ofanele ngayo asebenza abhizi laa layini le emagarajini lapha le diesel yakhona ingekho sibona into ezimbabwe kwenzakalani and khonoko sikhuluma nge-economy efileyo sibona ungathi khathesi umoya idizel le ndaba yamagesi hhayi i-economy yezimbabwe sibile siye emangcwabeni esigqitshelwa asibone kule nto ezalunga
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elondoloza amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekhona le kobulawayo
Lokhu kuvela ngemva kokuba amanzi eqhubeke silela endaweni
Uthele kancane wemzulu Ehenki ipipapalaza 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 Bemalu Hey, look at the jala.
Singekehlukani namhlanje ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela isitumbu sikamoyu Dr. Dumiso Dabengwa sifike namhlanje kobulawayo lapho esamukelwe enkundleni yendizamtshina ngamakhulu lamakhulu abantu abagoqela abalandeli bebandla lezapho ayelikhokhela umhlangano omkhulu webandla leMDC oweCongress ikhethe ababalisa umnumzana Weshme Ncube, umnumzana Tendai Piti, nonkosikazi Lynette Karenyi Kore ukuthi besekele umnumzana Chamisa. Walivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.